siyalamukela kwezithathelane labesifazana lilami uzithandekile Mhlanga sixoxa nonkosikazi Lillian Shinde usenetha wenkabazwe eMidland ehowe bandla le-MDC sicubungula uhlupho olukhona elizweni.
Hayi, elingashiwayo ngifuna ukukutshela nithi iqiniso, abantu bakithi sebekhathele. I-fuel ezihlabane nje, ngangikhuluma ezihlabane, bahlala elayinini 4 days, 5 days kungelangitho ukuthi i-fuel iyabuya. And nxa sibuya khathesi sebereheni ukuthi ne uyakwanisa ukuthatha noma 20 liters. I see fuel yodwa bakithi, izikolo khathesi sezidula sibili. Uhulumende lo vele ngalangitho ulamanga ngokuthi khonapha nje bekhampena bathe kwakhona bazaphi ilokhu zayo imfundo mahhala be according to your constitution. Kodwa koke lokhu yabuza bani bakithi? Sesibhedleleni akulamuthi, akulalutho. Khathesi kulo munye umama one-cancer engimaziyo, uhambe hospital bathi kwakhona hayi i-cancer yakho singenile the whole body, you know. Bathi kwakhona hamba egweru, uhambe egweru waphenduka. Khathesi ulele umntwana wangikhona ke ngitshela ukuthi seniphekela amahlamvu liyani avocado pe. Even ama-doctors noma bengafosa ukuthi akabuyele emsebenzini, nxa uhola $600 kufanele udivide i-$600 by 3 and kuyabe kusisho ukuthi uhola 200 US. Ama-doctors bahola maybe 3 almost 400, ama-teacher same thing 300 or so. And I tell me, you just swipe that money, it transport iyakhwela. Ah, yelina ngingalitshela as a senator ade sibuyiziwe eParliament because mina ngingu-chief futhi eParliament. So sibiziwe ade sine management committee. Khonapha I am stuck in Harare ngokuthi akula fuel. Ngike ngalayina the whole day izolo ethuma bangipha half tank. I-half tank angikwanisi ukuthi ngifike ezishabane. So ngihlezi khonapha ngiyazibuza ukuthi kathi shiwa bakithi bafuna ukuthi sibili siphile njani. Manje-ke laba basemakhaya imfundo iyadula, idola imali esikhamela angikwazi ukuthi ngiyigcine nini ngokuthi i-ecocational babe bethatha noma ungathumela lo 2% yonezi. Abantu emakhaya sebekhathele.
Sibonile ibandla lakho le-MDC lichothoza okwenzakala elizweni. Libone ngani ngempela uhulumende uyehluleka kumbe liqiniso lokho akutshoyo ukuthi kulabanye abantu abafihla impahla abayenza ukuthi amafutha epetrol asilele le ntengo yempahla ikhwele?
Yikuthi kwakhona i-government yethu ilabantu abane-corruption. Yabona ukuthi ngithini? Ihulumende yona itshintshe anti ibe nabanye abantu abazela abantu ngokuthi i-problem ekhona. Every government parasitical, every institution is being led by a cartel. U-president wangikhona naye ulezinto zakhe yabe zenza ngapha langapha ukuthi etshele lo ukuthi uyantshontsha like lowo laye uzathi hayi lawe wantshontsha langaleli naleli. Mina ngibona ngani yi-problem esilayo sivile 2007, 2008, hayi sidlula le.
Abesifazana baphatheka njani ngohlupho lolu olukhona?
Imali yasila, simelela amadoda wethu ukuthi asiphe. And amadoda ethu khathesi umsebenzi liyakwazi ukuthi eZimbabwe akula, yikho esigijimayo siphuma sisiyadingadinga izinto maybe Mozambique, South Africa, Botswana. Kodwa khathesi izinto vele noma imali yangikhona ukuthi uchake awula. Le-hospital bakithi kuyahawulisa, liyake libone phela kuma-WhatsApp khonapha omama belele labantwana phansi bengela ngitshoni bemelela ukuthi shuwa engxa udoktha ebuye. Udoktha engabuya uyakhomba ukubhala nje i-prescription ekutshela ukuthi wena hambe uyethengani ilokhuza umuthi lo, afuna i-US wena awula. So abantu nje sebehamba egangeni mama ukuyadinga nje okungama-herbs. Izihlahla zona ziyane sizinatha kudala sasesibuyele egangeni because sonke singaphela. As women kufanele ukuthi sibone ukuthi abantwana badlile neindoda layo siyiphekele. So izinto azimanga kuhle sibili, shiwa siyaqala sike sakhuluma labanye omama sathi hhayi ingcono thina njengoba singabomama sike singene lathi khonapho esithini sikhala sibili engasingangena phandle ngamambiza sibili ihulumende ibone ukuthi shiwe imbiza asilazitho lokupheka la.
Leyo balaleli bengxoxo lo nkosikazi Lillian Tsindius uSenator weNkabazwe eMidland engowebandla le-MCC. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlangano khonapha eWashington DC.